Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgcibelo omhla ka 29 Mabasa 2023 mu Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalebimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi yemandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander witheswa icala lokuhuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. IPSMAS isilesikhathi iphikane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalungu ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwe-board ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ekuhuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-ATUZI sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usehuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS. Lapha sehuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka akulasenti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kwizisebenzi. Izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozi bani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Licala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela ngaso ukukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic. Yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Roadteachers Union of Zimbabwe ATOZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali yezePSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni ukuqhutshwa komsebenzi kuPSMAS. Ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukilele kahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala ukubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke obuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lombiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshutshuzela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza westeta lelephalamende umnumzana Job Skala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeMakaphakapha ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya eseziqede izifuyo edamu leMakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa ukubana ngabe inkokeli yale ndawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo lakubabhemi. Umnumzana Samuel Khoza usuka eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba buchapha siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani yaphula ndlela ehambayo kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinye isakhamuzi seMakaphakapha.
Abantu akabezidlela njengaphasi kwamanzi, ingwenya idonsi itshaye, imbuzi kokuthi iyanatha idonsi itshaye, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyazi. Mina laphana uncedo angiboni kumbe lekela abakhona ngoba vele sesilimele ingakwazi ubengeke omunye ukuwathola ichance ukuthi ukuwathi emanyathelo. Lo kansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya. Mina into yakhe yamphendula yona sazathi athi umele uhambe phezulu wathi hayi ngingathola amabhayiko nje vele izivuyo asisele sesilimele vele asela zivuyo.
Umnumzana Melus Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi zenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabo abantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba kwezi. Hhayi, sisengozini enkulu kakhulu ngoba imuva le kubo 2002 siya ku 6 zikeza bamba abantu yakathi sivela abantwana bathunywe dama futhi hambaleni athi samadongo le hambaleni ekhangela imbuzi hayi dama ngoba kule risk enkulu kakhulu
umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula lunye uncedo silalo ukungasincedisi ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusele sokulesi gadi ngathi khona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololokwenu akuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana kwidonki lami khonokho ngilako kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula into kungithwalayo kuyo yi-transport yami yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi wekwana Royal District Council umnumzana Rangana Iswanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Iripoti lami ngiyitholile, siza engeja the committee ye-campfire kube le ndlela e-way forward i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho kule ngwenya khona.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni we-Matabeleland South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo, kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngiyimele umsakazi we-Studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethelela khona uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Debra Mukhasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Sicobongula umhlangano abawuqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Thina-ke njengama-SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele i-workshop parallel to i-trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene obulawayo kwenye indawo ukuthi mavuma lodge lapha sikhangela khona izinto ezithile. Sibe lenhlanhla ke layo uminister besilaye sibona sikhangelele le theme yethu ukuthi khuluma ngoku i-transformation le innovation of global company. So besikhuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule kuma business ethu sibe lama innovations athiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye loku register ama companies. So kube yi-workshop emnandi kakhulu eyade ihlanganisa izindaba ezithiyeneyo sibe le global competitiveness ukuthi global singakhompitha njani le zinto zethu esizenza. Isananzelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siyapheka ama-detergent bethu, siyapheka ukobra bethu laba, siyapheka amadrinki, kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni kaziyingena evini kumbeni kuma-shops ethu khona bababo okay kaziyingena endaweni ezithiyeneyo size siyokwalisa lakubo Dubai lakubo indawo ezithiyeneyo evini khonapha eduzane nje e-South Africa kazingeni. So besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sicine lathi izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global. Sazofunda-ke nge-export marketing procedures ukuthi vele singa-exporta njani izinto zethu. Silazo endlini emakhaya, silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo, i-beadworking, izinto amalala, imacanga, izinto ezijiyeneyo ezi-traditional, ophini laba, imigigo, ini silakho kodwa ukuthi singaku transport kanjani siku export kanjani so bese funda kakhulu sifundiswa izim trade ukuthi ama procedures ukuthi si apply kanjani sithola kanjani ama certificates sihamba kanjani so bekukuningi sibiyade sikufunda sizofunda le innovation in the SMEs sector ukuthi how best can we innovate ourselves ukuthi size sizibone lathi sifike ezingeni lelana elokuthi sendithengisa amanzi amale sendithengisa ini zami ezifika khonale endaweni ebobo-Britain langaphi ngaphi so ukuthi singaqeqesha njani so ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu konke lo intellectual property ukuthi nxa sizaba nama-properties umbe nxa sifuna ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo sazofunda njalo le-risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo ama-risk anjengama-disasters ama-risk anjengabo-fire ama-lontshela ama-risk athize ukuthi kufa nanzelela ukuthi ingxenye isanda uyareda imali ebhenkoni kuvukuza imali yangkhona ibiselwa njani imali yangkhona isetshenziswa njani kumbeni yenziwa njani so ama-risk wona lawa wonke ade sebesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoid-a amanye siyabona ukuthi siyawayenza zona amanye vele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection so sibe lesikhathi sibe lesiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu sanokumbonga kakhulu umama uDr G.G. Nyoni ngokusinika lelo thuba ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders lawo ebhoda ngapha nathi ngapha sifunda ezama
leyo-ke kwingxoxo lo nkosazana Debra Mugasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlangano
siyambonga-ke usithandekile ngalolo hlelo okwamanje-ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Linga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association kumnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emerson Mnangagwa ekobulawayo amagagasi akamakhalekhukhwini ayacitshwa umzana ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakobulawayo amagagasi abomakhalekhukhwini ayacitshwa usuke wakunanzelela yini khona
ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iconnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphones singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ulahleka kwe-network nje mahlayana singazi njalo kodwa-ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile abanye-ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa so konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kati zidinisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo ukuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebeswele ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo abanye beswele ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezihlathiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekuqhineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC ku-VOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemihlomelo esibangeni se-Casolaka Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga ele-Capes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu lingqobe ele-ZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni ye-Baobab Stadium namhlanje emini. Kunje, leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale i-season. Leli qembu lasemondorongezi seledlule i-Highlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1 kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kungusibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elinesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela kubalaleli bonke be-Studio 7. Ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kula ngakithi esigodini sakwaGombalume. Induna engiphethe uMsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama-2011. Kuningi esengikwenzile-ke emculweni. Ngisebenza kakhulu nama-artist ngoba yimina wasungula iSibani Studios esisiza kakhulu ama-artist. Ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula uma ngabe belizwa leli phimbo. I'm going to go to the hospital.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathi ke ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana, uyofika lapha ku Facebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobusika ngithola o TikTok Isibani Studios, o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngisegoli ethembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kamasikandi, ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kamasikandi, bewuthenge sihlangane sisizwe, wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Kulisile umculo kamasikandi okabantu bayafana izweni. Singeke sihlukane izihlobo futhi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathu sibathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwakamgcinisilalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, Braxit Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri zeZimbabwe.